umsebelo obeseganga kakhulu kazi ebesepheka amascones athengisela abantwana amascones alama drugs abantwana bazona sedakiwe nje ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe addicted lanxa bengaphathekanga bezazi so kwenzakaleyo sithe sesihlenjeke lampe sasuka sasesinqotha amalunga ewoza kadevele enkulumane phumula kubompophoma lakubonjiwe la umagwegwe le mzilikazi ukuthi hayi kuyani sizoncedisa omama laba izakhamizi zentumbane sasesihamba besiya about 300 woza woman sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi besiya about 800 akube kuhle sibile kakhulu ngoba amapholisa azamile lapha sesiqasele konto asifika athi sesimbophi lesesilaye ngalo sathi hayi seliphuzile thina injongo yethu siyamatsha and kule petition esisayinisayo so besimatsha sibe petition ipetition lethi umahadebe labanye bakhe kabasuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni nxa bengayanga ejele kabasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi ngumahadebe owathengisela lezi zidakamizwa
kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo
izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi ibronco kube sokubuya abathi ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje le mbanje konke nje kuyahlanganisa kufuna kusiphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambe safika kwezitolo khonapho abantu abadide sikhona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sawathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizo zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho kukhanya umahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobukliwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasike emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebehayi lanxa sebengasekho hayi bakutshekhakhe asiphiwe ngumahadebe
uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho
lokho ngeke ngitsho sibili ukuthi befaka siphi sangikhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayethengisa emagedini yezikolo